Umangujia uveze lokhu esethula umbiko oqhakathekileyo wezemali owe monetary policy emkhosini owenzelwe esigodlweni se-RBZ eHarare namhlanje.
Sibona ukusetshenziswa kwemali yakuleli sekusanda elizweni, abantu bethenga lokuthengiselana ngayo. Sekufike kumali engaba ngamabhiliyoni angu-450 kusuka ku-189 million abantu bethenga lokuthengiselana kumnyaka ka-2019. Kuyinto ejabulisayo ukuthi uZulu usebenzisa imali yakuleli kwezokuthengiselana.
Uthembise njalo abathola imali yaphandle kwelizwe efikela emabhanga eZimbabwe ukuba mabangesabi ngoba ilondolozekile kuma-accounts abo.
The use of free funds in Zimbabwe has always been allowed since time immemorial.
Ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kuhlezi kuvunyelwa kuleli eleZimbabwe kusukela kudala, awukaguquki lokho. Limali yakwamanye amazwe ikusilinganiso songamashumi amathathu ekhulwini semali engenayo eZimbabwe kumali ethola ilizwe lapho lithe lathengisa impahla kwamanye amazwe. Yimali eningi leyo kuzimali ezilethwa nguZulu elizweni.
Kodwa umnumzana Mlindelwa Mancitshana, isizalwane seZimbabwe oyingcitshi kwezombusazwe lakwezomnotho, uwamukela ngokuthandabuza umbiko kaMankujika.
Imali yeZimbabwe kwakathesi akulo umuntu oyifunayo. Wonke umuntu wonke alakho usecharger elinganisa ngedola leMelika. So ukuthi ilizwe leZimbabwe kwakathesi idola lelizwe yilo selithethe ipower, angiboni ukuthi kuyahambelana la kuchoyo ngoba wonke umuntu akasalifuni idola leZimbabwe. Wonke umuntu usefuna idola leMelika. So i-de-dollarization akhuluma ngayo kayi exist, kayiphili, into engaphiliyo leyana. Okuyikho kumqoka kathesi sikubonayo ukuthi wonke umuntu sebuyele kudola leMelika. So kusalelena nje uhulumende kuphela ukuthi agcwalisise okwenzakalayo kwi-economy ukuthi anike abantu i-US dollar.
Umsekeli womkhokheli welinye lamabandla aphikisayo elizweni ele-Labour Economists and African Democrats Lead, umnumzana Patrick Ndlovu, uthi bona njengebandla ababuzwisisi okuthiwo nguMankujika.
Ngoba into ayikhulumayo ayiso into eyenzakalayo on the ground. Ngoba kade singabhoda amashopu wonke lawa, they are now charging their things in US dollars. Then if you want to pay ukubhadala nge-RTGS sebekutshela ukuthi u-convert from US to RTGS. So kunoka ukukhuluma yakwenzakali on the ground, but maybe kuyayenzakala same lapho esingazikhona.
Okwenzakalayo elizweni okwamanje, uNdlovu uthi kwehlukile kakhulu lalokho okukhulunywa nguMankujika.
Into esingambonga ngayo ngokuthi khona umuntu angathumeza imali ephandle emazweni buye emabhenki, umuntu uyayithola imali yakho ninjalo. Khonapho ngingavumelana laye ukuthi on that issue I think right, and thank them for that. Ukuthi khona anyone can get imali ayifunayo ivela phandle, uyayithola injalo. But okunye lokho kwe-de-dollarization angivumelani laye ngoba vele into zonke kusho ukuthi khona abantu vele abasafuni i-bond kumbe i-RTGS, but sebecharge ngama-US dollars.
UDr. Mankujika utshele abakade bekulo mkhosi ukuba isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe eseinflation siza kwehla ngengxenye ekhulwini 50% lapho kusiyaphela lumnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.